Igqwetha elimele unkosazana kaDemawonga umnumzana Darlington Marange okwinhlanganiso yamagqwetha alela ilungelo loluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum uthi uKaDemawonga ubotshwe endawonye lamalunga amabili awebandla le-CCC besethesa icala lokuzama ukutshisa imota lwayencintisa kukhetho eSunningdale emele iZANU-PF. UMarange uthi abathathu laba bazamiswa emthethandaba kusasa. Umnumzana Gift Ostalo Seziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi amapolisa abophe unkosazana kaDemawonga athunywe ngabaphathi ntambo bebandla leZANU-PF.
Kusobala kithi ukuthi is political persecution, yiku-abhyuza kwemthetho, abhyuza kwamapolisa iZANU-PF, ukuthi wonke umuntu obephikisana labo kukhetho liyakwazi kubomguza. Saba le nkinga yokubana abantu beZANU-PF barekhoda besithi fanele silandele labantu be-CCC babesupport i-CCC. Omorini ba-victimizwa ngokuthi bawina against iZANU-PF. Chirumanzu namhlanje sile 5 amamember ethu including our MP candidate Honorable Cheza osebotshiwe njalo uncitshwe ibheu namhlanje egweru ngendaba ke yokubana ke iZANU-PF ingavumelani lokuthi i-CCC lelungele lokumobilize lokukhankasa kwele Zimbabwe.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Farai Marapira uthi amapolisa kumele avunyelwe ukuqhuba umsebenzi wawo engaphazanyiswa ngezombusazwe.
Isu sebatho leZANU-PF atine nezve mafambisirwo anoita mhosva ere basa remapurisa. Mapurisa pakaparwa mhosva vane mvumo yekuti basa ravo ne mazvo vachiteera matips nezvimwe zvavanenge vachinzwa. Kana vamo kaDemawonga vasina mhosva zvinongobuda pachena.
Amapolisa aqhuba umsebenzi wawo nxa kulecala elimangaliweyo. Abe-CCC njengabantu abathi bamela uzibuse lokuvikela amalungelo oluntu kufanele babe yibo abaphambili ekukhuthazeni abantu babo ukuthi bengahambi betshaya abantu. U-Honorable Barbara Rhodes wahlaselwa wangena esibhedlela singakhangela eSunningdale. Ukansila wangena esibhedlela imota yakhe yatshiswa abanye batshaywa. Thina sithi nxa kulecala umuntu kayebike emapoliseni nxa engowezanu-PF sithi umuntu kabotshelwe icala lakhe kodwa abe-CCC bathi bona nxa bengatshaya lokulimaza abantu akufanelanga babotshwe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe lezomnotho umnumzana Effort Dlela Ncube owenhlanganiso emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi umthetho weZimbabwe kumele usebenze ungakhethi muntu.
Lolu daba luveza kahle kamhlophe ukuthi i-election kayilethanga nguquko lizwe lokhu eliyileliyane elidala elingahloniphi umthetho elingahloniphi amalungelo abantu elingavumeli imbono ephikisana leyalabo basezihlalweni. Icala lakhe yikuthi ukhulumela abantu kakukho okunye kuveza ukuthi sisenkingeni enkulu njengelizwe. Ngabe umthetho usebenza ngendlela awafanele usebenze ngawo, ungakhethi mbala womuntu, ungakhethi ulimi alukhulumayo, ungakhethi ubudala bakhe kumbe ubuncane bakhe, ungakhethi ukuthi ungwaliphi bandla lezombusazwe. Ngabe kakula nkinga, inkinga esilayo elizweni leZimbabwe yikuthi umthetho wethu uyakhetha ulobandlululo, ulalabo ababotshwayo, ulalabo abangabotshwayo.
Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyato ukhuphe umbiko esithi sebebo phela uKaDemawonga uClyde Mashojera loDaudi Jesupo besethiswa icala lokufuna ukubulala umuntu kanye lokubhidliza impahla. Abathathu laba kubikwa babesebenzisa imota kankosikazi kaDemawonga lezinye ezimbili ezingakaziwa ukuthi ngezabo bani. Elinye ilunga lebandla le-CCC umnumzana Job Sikhala usele nyanga ezilitshumi lanhlanu esejele kodwa engatholakala ngele cala njalo encitshwa ithuba lokukhupha imali yesibambiso. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguTabo Kancube.